So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Angenjabulo kustudio 7, ngoMvulo mhlaka 2, uNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
khanya abantu okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalela amanzi. Basivalela amanzi abasitele lesizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphala sitele ukuthi kule COVID. COVID engithi sihlale sigeza izandla sisuku zonke kodwa amanzi asiwathola.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelete. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembu be-internet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization, WHO, bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yi-COVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intatheli esindaba nge-COVID-19 emhlanganini webulenjini owe-Zoom, oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Gender Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo ezigondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Charimari uthi ilizwe lokhe liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo kwamanje mane, abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana le-COVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso ze-lockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolu. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 a vaccine eCowdery Park leMganwini. Umabhalane wekansili yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdery Park, hlalani kuhle Consortium Office leMganwini Food for Less Shopping Center phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana lozulu. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSicamfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyeminye esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Okunye njalo sikuxwayisayo khona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhu eliminyana khanya abantu hayi okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imphefumulo yabantu abaningi. Yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khonokho esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nakuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ncube uthi ngesikhathi se-lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijayiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebese bephezu kwesigidi zilengxenye 1,654,112. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike inkulungwane ezithoba mnembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi yi-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usubasinda, ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silolotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu, lalubalelwa ngu-Praxedes Jeremiah.
Kele amakapa avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izino lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweleti sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga ukulakho ukudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini ukubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19, isihudo leminye. Ngolwesine weviki edluleyo impompi zivuke zomekha, umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe kuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelete. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisika amanzi ezikotho lasemfuleni, okulakho ukudala kumemetheka kwe-COVID-19. Kutsho unkosikazi Bhethi Spanda esinesakhamuzi seGwanda.
Into leyo yasukela kudala vele, sihlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Apha la sitshele ukuthi kule COVID enithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke, kodwa amanzi asiwatholi. Ikhansila bakhulumisane labezinwa, thina singena indawo bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwanda unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela amanzi? Njalo abantu kuyakuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khangelani ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi akula manzi. Abantu ke laba abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-9 umnumzana Thulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Lapho kulama-balls khona kuminyene, abantu bathwele nzima, namamaski bayatshila abanye. Indaba le yalimaza abantu beGwanda, le abantu bayalimala. And abanye abantu bakhe emtshabezi amanzi, untreated water. Abanye izifari zamabhophome.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kalamali kungakho sebecele umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Esikhanzele zinomani sesicele abadala through the Ministry of the PTC naye eyidlulisela phambili kuboba kuNcube khonangale. Isimo sibi, akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yeyokuthi sihamba kade sesiyebhadala inxenye ngo-5 kuyaba kulama. Bear with us, simelele iresponse ezavela kuminister of state.
Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi njalo kulakho ukudala ukuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngesisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Le
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka besebenzisa ubulembo be-internet ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwezifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro utshele Studio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa esifundweni sabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jovani obefundisa abakusifundo sika-grade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla usichazisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Ikakhulu infact last week ngikhonapho kwa-implementwa khona ufuna amagrupu abantwana befaka kuma-lessons abo khonapha ama-other subjects ama-practical subjects yokucreate ama-groups abo then abanye ama-language star create ama-groups abo ukuthi isiki kuqalisele kuhle sibili but i-challenge khona ngokuthi kubanye abantwana kabakho ngenxa yokuthi i-network kumbe kwakusesamfundi kubazali because abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali njalo futhi into yangikhona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe lapho kuya kusenza khona ama-lessons ngathi ngifosi ukuthi siwayenze after umzali usebhini grade 17 but for the inter ngiyokuthi ngiyangiqakisami last Thursday and I've seen progress as a teacher as an agricultural teacher I've seen progress qalisa ngo-6 o'clock sishayise ngo-8 nabaphana sesenza ama-revision nama-discussion there abanye manje basalela khona ngenxa ye-network ngapha ematown lapho kule network coverage right but we-using WhatsApp ofuthi ezongumzali kunayele i-WhatsApp lokhu siyakwanisa uku-access and this school there was your challenge is to take more of one that should come but I think the thing is going to improve the situation and just sitting great
abantwana ebaqophileyo ngabe emaphandleni kuphela kumbe labe emadolobheni
yeah oyilokuza khanya itshela kakhulu ngathi almost 80% zamalenas ba prefer WhatsApp ngabona into easy to come but abanye babe afisa ama-lessons abo through abalama-emails balokuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekhuma-teachers abo kunezinye zezifundo ezifuna ukuintroduswa kubo-Facebook and the like khonokhu lakho yilokhuzayehluke but iningi lakhona khanye kanti lokhuza ku-WhatsApp then isigaba esiyayi-participatory kunjakulo kuza leyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le e-participatayo abaningi bangikhona ngathi almost 40% ngabe challenge ama-bundles and the like we're communicating with other teachers in rural area there should be other colleagues there should be other abantwana bangikhona abakwanisa ukuthi ku-accessa because of the bundles and the like babona nama-gadgets angikhona afikela kuma-rural but some of them in rural areas ba-participate njalo futhi ngamona le electricity yokuzoshajisa amafoni and the like kumbe ngiyenza i-challenge maybe so kabe sokufuna ukuthi ku-improve kuma-rural areas kube ne-solarization electricity lama-Wi-Fi ayi-introduce esikolo ukwenzela ukuthi abantwana ba-access ilokhu through what besebenzisa i-Wi-Fi but in urban areas hayi i-Wi-Fi isawuthe so abantwana abakwanisa uku-accessa utithi uyahamba ku-Wi-Fi khona ugedela abantwana la bantwana bafuna uku-access ilokhuza babuye around khonapho periferia ngikhona basibazise but awi-Wi-Fi.
Lo uMnumzana Mduduzi Jovane isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esixoxelayo esegokhwe. Somele weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19 kulelo lizwe bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye lakumakhalekhukhwini.
Obama ngokwethulwa kwemibiko esigodlweni lesi eHaveron, umnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sesiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele-COVID-19. Embikweni owethulwe ngabo ofisi yomeli weZimbabwe yeBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemuli ukuba ayingcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye-WhatsApp kunombolo ezithi +267 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakali sisendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hematically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 selikunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya bekhetha ukusebenzela uZulu ngengwalo ezehlukeneyo langenkundla ezizihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland eMelika, nginguPraxedes Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa vele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlaselwa ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, awedalele Senate lakwele Meleka sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion.
ekuhlaleni kwaleli dali okungajwayelekanga kuyisonto izolo ezinye iziqinti ezedolobheni leSalt Lake City esigabeni eseUtah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike ukubana kalikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana labebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-shong, udadewabo womkhokheli weleNorth Korea uKim Jong-un, uxwayise ukubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abomanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine avele kwele Italy. Ngolwesihlanu leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe-Moderna avele kwele Melika. Kunje ele-Tunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukuthaza abantu balelo lizwe ukubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe-Sinopharm avele kwele-China. Kulesithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alingxenye 256,328 asebehlole bafunyane bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3579.
Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni yimikhuhlane etshiyeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Nyala Ibhaweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le yindlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuselapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkabe oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs othi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijiyeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini silemithi encedisa ukuxubha ama mouthwash, siphinde sibe lemithi eyokuqinisa amazinyo kumbe eyokuqinisa lensini amagums. Siyakwazi ukuthi abanye bandi sikuba nemikhuhlane efana lama bleeding gums, sometimes umoya oyabonga ungacazi oyabuphuma emlonyeni, imithi yesintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
Ngumqoqo wethu labodokotela kuzifo ezitshiyetshiyeneyo bathi udubo olukhulu ikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe izinhlungu umzimba ucine usehluleka ukuzivikela. Bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa. Ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba, ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba, njengokuchasisa kukankosazana Shelley Mpofu.
Udle umganu wakho, ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume nabo bathi imithi yama herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana nalo, noma bethandabuzile ke ukukhuluma emoyeni. Kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayethembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of.
Njengami limithi angiyisebenzisi, ngikhetha nje ukuya kubodokotela bakulezi nsuku.
Ingcitshi zithi ama-micronutrients lawa atholakala kudleni esikutholayo kalula nje, okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba, okufana nembhida enjengobhobola olude, isitshwala senyawuthi lokunye. Ukudla okunjengenhlanzi, amazambani, izithelo, imbhida, imbambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu. Odokotela bathi impilakahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba nomkhuba omuhle wokuhlala ke behlola umzimba wabo, bevakatshela kubodokotela ukuba behlolwe, kuhlolwa ke kuhlanganisela namazinyo. Omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kunokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngumaPeter Ntambe.
Zemidlalo, abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqu yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalo mdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njandi usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulweni wakoBulawayo zibe lomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission esukwini ezidlileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska koBulawayo uMorris Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze kweshe inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhotha bebhora sikhuthaza ama players wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki, ukwenzela ukuthi lathi sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Kuthaza wonke umuntu othanda ibhora lama players labokhotha lama administrators bekuqakathekile ukwenzela ukuthi umdlalo wethu ephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiswa eziskayiza ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League laya maqembu wadlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi inyanga kaNcwabakazi abe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye yemizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni nxa ingathola imvumo. Inhlanganiso yePSL ikhangelele ukuba iqedise imidlalo yenkezo yeChibuku yona yamiswa iphakathi laphakathi, iphinde njalo iqhube imidlalo yeLeague. Imidlalo yeLeague icine ukudlalwa kuleZimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe. Ukungabi khona kwemidlalo yeLeague ngesinye isizathu esiphiwe ngumqeqeshi weqembu lesizwe uDrav Golokarufich njengembangela yokuba iqembu lama-Warriors lingaqhubi kuhle kumncintiswano yeChan kanye lowePOSAFA. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kwelunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.